Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2024 muKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzwe abanye besithi bona ncali mfanda wona laliphulula libisebenzi libophelisi kaliphulula thini. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithumela imphefumulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawo athi alwela ukukhululeka kukaZulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela izanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana lelezanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road obhidlike okumangalisayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla le-Frelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana lelezanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela inkululeko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona ncali mfanda wona lalikhulula libisebenzi libophelisi kaliphulula thina. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithumela imphefumulo yalahleka abanye balimala. So uhluko umuntu vele sokukhuluma ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlala isiba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenza ukuthi kulokukhuluma ngokuthi salilwela samila. So kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi kona mina thina njengezanu PF wa-reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi kona abantu bonke bazenda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikubona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfutshane kakhulu azange ngiphathisipele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi ngifuna ukuba-embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sesibuze lathi njengebagqayela ezanu PF.
Ye, kodwa-ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo, baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa. Bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana le ntando kaZulu ngokubona kwabo. Akunjalo babajuma.
Kwenye indawo kungabe kunjalo sibili, kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olutsha labo. Kona abantu abadlenqona lelo uzabona ungasingenza njalo amabandla lawo ngabe ayalelokhu ekhona. Njalo kumiswe khonoko okhuluma ngakho ukuquluza komnotho yinto vele engafunakaliyo. Kumele kube le-equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe.
ye kodwa bangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yiko bela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula linalodwa abantu bagcina benjani belikhiphizele phansi yiko thina ubona njengebanga elibusayo labezimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yikho bona sesile nto leyo i-elders council kuthi abahlale laphana besibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela iZANU. Azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith iZANU ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethu nasalwa inkululeko. Lisenkingeni Chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona i-50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilandeli into eyiyo kwathiwa iyalwelwa. Nxa Chuma ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amatororo liwabonenga sithi asiwabona ngivini siwabonile bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha thina besikwenza yikho kulwela inkulu ngisasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani ngabe sasikwazi khonoko ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga hayi khona lokho elikwenza lokho yikho abantu bengalifuna abantu bafuna into eprogressive ele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kudla kakulani 50 years lisembusweni akula umuntu okufunayo khona lokho yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kutshitshela uZulu into ezingekho umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afaka ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko akula umuntu angalweli ukuthi ukuthi ifamily yakho Ncube asiyena empini ukuze uNcube athi ibhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko
ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakonkweli ngayo
kwakumele khona lokho kulwela impi kakuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwa nanjengegwayi kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enka ikayisebenze so kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho ayisikho esakulwelayo khonoko ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntakamgabe ubele 23 farms umgabe inkwazi lako Grace ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawo amafarms afika khona uyayibona into yakhona so obubi khonokuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la it's a dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana bekhalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbe ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala ayisikho lokho yikho abantu bengawafuna abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo bazonda sizonda izenzo zeZANU labakhokheli bayo bese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu ihlithi ibhazala lakhonapho siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe
langlela namba bafobe mbula
langlela ntwandwe
langlela
weze maphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamajumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngijola kancane ukuthi sokuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lomgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi Isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini.
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachumi ayisikhombisa kuphela 65 kilometers selokhu kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road. Kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999. Usenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele ephalamende wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo. Okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphange. Isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleleni north. Umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo.
Inkaya kothi uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulento ekhanyayo. Siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele le uhulumente ukuthi umgwaqo lo usebenze.
Umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso. Uthi kuzavulwa njalo indlela abachayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi. Umnumzana Sidney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni.
Into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgoqo waqala.
Umnomzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola emkhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo.
Umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo, ilinke isilobela lebulawayo, ulinke ijombe lebulawayo, ilinke inkayi lebulawayo. So yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo, all those people ba-affected baku-risk yokuthola i-TB.
Kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi. Induna uMahlathini weCholocho laye uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isiqhezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu.
Even the minister admitted ukuthi iCholocho Bulawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalele ephalamende emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba ephalamende kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Luvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithe singathathwa serious khona ngapha emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma.
Abantu abahlala enkayi eCholocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa eMpilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebeleleni north kaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo. Imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo osomabhizimisi abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi umgwaqo webulawayo nkayirodi uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebheleleni north kanye lenkabazwe ngingunokuthaba dlamini westudio 7 ngisevictoria falls
Ngokwamanje sike sizwe okwedulwe ngusithandekile Mhlanga kwestudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kwaBulawayo. Ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Njalo bazange bachaze ukuthi balemizamo bani ukuthi abantu baphiwa amanzi bamangele ukuthi akulamanzi kuzayenziwa i-load shedding. I-timetable le-load shedding ibingasalandelwa liyaphiwa i-timetable kodwa igcine ingasalandelwa. Thina sinto ukuthi ngapha thina e-Country Park last week sike sahlala 9 days without water. Sesinceda izibhorane zenezo ezikhona kodwa-ke kazeneli kuyasebenzisa ukuthi umuntu usuka atshone khona esibhorane. Ema-areni okungalamagetsi lokho kunjalo kungalamagetsi kwezindawo sokufaka intambo namapholi lakho sibona futhi ngamehlo ethu nxa sibona njengabahlali ukuthi ifuthi bangaze bafake ba-connected bazasijoyina lathi thina esidibekayo obona amagetsi maybe ngeviki lwabone kabili less than 20 hours kuphela the rest of the time we're in darkness.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavu zawo kakhulu yini ukusilela kwamandla amagesi lamanzi.
Esibhoraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngama-2-5 ekuseni maybe half past 4 to 4:45 ayevulayinisa izigubhu zakhe esibhoraneni njalo angazazilayiniswa kule maximum ethathwayo i-maximum of 4 per day. Izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana abangu-4 like the 2 adults or 3 adults say family average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi ngizazifaka zibe ngezetoilet ngizazifaka zibe ngapha e-kitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibhorane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyane ezingali
sesibuya lapha emagesini bathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselaganga ezithengwayo imali athi vele ingekho isihlupha akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali uthenge igesi ngoba vele yanokho igasi ungaze uyifile iyaphela asithi ugcwalise ithengi $5-$6 iyaphinde iphele iviki ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo igesi ngapho yavele ethethe imali wagisa igesi elingekhoyo so konke kunzima kuthieva we kunzima size sifona omama sebeze betobha izigubhu leze ama-impis ama-softy drinks bephele somehow kambekuyabe usayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala choice yabe khangela imoli
kuyini ongakuxwayisa abantu kuyini ongathi ufisa ukuthi uhulumente awenze
icela i-service delivery njengoba bephomisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service besicela basihloniphe siphiwe leyo service emhlanganweni abantu kabasasuku belosihope ama-platforms aku-social media siyenze la ma-flyers kumenezele ya yonke indawo labantwana esikolo bakumenyezele kusho ukuthi ligela abazali kodwa kabasiphumi abadlala.
Lowo ngonkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo, ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uzithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uzithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje sikobidi ekezi lampo izakhabizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha oyetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapholisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekezi, ukuthi amapholisa asekezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma nje ngithi kwiprovince yaseKwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwemagistrate court elidinga iregional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi umguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s, early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital. Ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamiseka othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela, uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlambe ayolahla itshele ntaba. Kule kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuzelesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe mangathanda ukubuka kamuvana izolo lapha yana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzana empela ababili ngabona lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la. Kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahlehlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalabo abantu kufanele zaziwe emphakathini. Laba bantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusingumuntu wendawo ngokuzalwa cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakosihayi kobhitila. Yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi sina sekwe district Matobo futhi emaphethelweni eMatobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana. Yikho ke iMguza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulo muzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka. Kodwa ke cha ngempela kuyena umuntu engingaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede. Okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela lo muntu ungabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunalabo abantu ababuye babezinkonkoni lapha. Laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni wekhezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu uNtukamelinkomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele nabalalele emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu. Uculeka isichathamiya kakhulu. Ngicula uMaskandi ngengaza emsakazweni futhi ngihamba iqembu lami loMaskandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi ngiziproducela amabhithi ngizenzela umculo ngokwami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iGirox Studios ekhaya ngiphuma eKhezi kodwa ngifana ozikhulele kobulawayo umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo awudlala ngento yakho awungento yakho sisidlala ngento yakho awungento yakho awudlala ngento yakho Zaki Pafanda, Angenda, a shave of the Rosella. Asia, a foot
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mawungabe uzongifonela straight ungathinta kulezi number 0734464215 mawuzothanda ukuthi sixhumane WhatsApp 0838426659 kuFacebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyangithola
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
sicela uqhaso kibo ibona belungu bethu abalandeli balaleli siyacela nisupport singajabula kakhulu ngicela isupport yenu kakhulu bafowethu ngiyacela isupport ungajabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile ngokwenza ngise South Africa yila siza amakhona amadoho izena khona sekunzima kungasekho lutho olulungayo sesicabanga ukuyasebenzele ekhaya besicela nje isupport yenu kakhulu
ngakehlukani sike sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezigokhela abakubandla elibusayo elezanupiyeko bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni hhayi-ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilali
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.